Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 8 Mbimbitho 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje International Women's Day, ilanga eliqakathekileyo kubomama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinisi abo. Bengakhangeli ukube bekhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
Abesifazane beZimbabwe kwele South Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda njalo impilo emazweni isibachiye bephakathi kwembotoko kwembokodo lelitshe. Ingcwethi ezicubungela izombusazwe zithi uhambo lomphathintambo wezobudlelwano beRussia lamanye amazwe omhlaba kuveza ukuba ubudlelwano beZimbabwe leRussia bunakho ukuqiniswa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje umhlaba jikelele unanze umsebenzi wabesifazane ngosuku lwe International Women's Day betshayelwa ihlombe lokubapha inhlonipho ngabasebekwenzile njalo beqhubeka bekwenza. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe ngelinye lamazwe ahlonipha leli langa njalo inyanga kaMbimbitho yonke ibekiwe ukuhlonipha imisebenzi enziwa ngabesifazana elizweni. Izakhamizi zakobulawayo ziveze imibono yazo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bonke bethi umuntu wesifazana uqakathekile. Ingcwethi yezembali yesintu umnumzana Phathisa Nyathi uchasisa ngokuqakatheka kwaleli langa kunye lomuntu wesifazana.
Akuhle kathi umhlaba wonalo kambe nxa sikhangela kulomuntu oweza kuwona lo mhlaba engazange angene edlule kumama ngakho uza kulo mhlaba. Indlela yethu yokuza kulo mhlaba isibeletho sikamama, ngakho-ke ngumuntu oqakathekileyo.
Unkosazana noMalanga Ncube uthi abesifazana kumele bahlomiswe, bazisebenzele, bathuthukise isizwe.
Namhlanje International Women's Day, ilanga eliqakathekileyo kubomama. Mina ngikhangelele nje ukuthi omama bathole ukuthuthukiswa ngokuziqalisela amabhizinisi abo. Bengakhangeli ukube bekhatshwa besiyasebenzela abanye abantu.
Unkosazana Senatra Nyathi uthi i-International Women's Day lilanga elihle njalo omama basilethela impilo kumele sibaqakathekise.
Namhlanje ilanga elihle, ilanga esi-commemorate International Women's Day, sikhumbule ukuthi omama ngabantu abaqakathekileyo. Omama basilethela impilo, abasikhulisela abantwana, abasifundisela abantwana, abasigcinela ubaba, abasigcinela ilizwe, abasigcinela imizi yethu lakonke esilakho. So namhlanje sithi asikhumbuleni ukuthi omama baqakathekile.
Unkosazana Barbara Van Helmont umeli weNetherlands eZimbabwe eZambia leMalawi kuhlanganisa lonkosazana Catriona Liang omele iBritain eZimbabwe namhlanje bebekobulawayo lapho abachaze ukuba ilanga labomama liqakathekile. Uhlupho yikuthi abesifazana abekozombusazwe basadonsa nzima. IZimbabwe ilenhlelo ezehlukeneyo ezweni zokuhlonipha ilanga labesifazana laloba ilizwe libhekane lobunzima kwezomnotho lombusazwe okufaka owesifazana ebunzimeni obuphindiweyo uma kuqathaniswa labesilisa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe okwenzakale eHarare ngodaba lunywe olwelanga le International Women's Day, udaba esilethulelwa nguMavis Gama.
Lokhu ngobunye kokuphume emkhosini wokujabulela usuku lokunanzwa kwemisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day owenzelwe eNational Museum Art Gallery eHarare oqoqwe luhlangothi lwendaba zabesifazane enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe UN Women. Unkosazana Patience Sivanda yisifundi sekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. Yena ke uthi lanxa elujabulela lolu suku lokhe ekhathazekile ngesimo sabasemaphandleni abangelalwazi ngamalungelo abo.
Of course, sibili amalungelo lawo siyasupporta ngapha nasemathown, kodwa mase siya emakhaya abafazi bayahlukumezeka. Abaningi bazibona betshaywa ngamadoda, bazibona besenzwa lokhu lalokhu of which abatholi ukuthi bekhulume ngakho. So bemfisa ukuthi emakhaya ngala kufinyelele ukuthi labo becelebrate i-Women's Day.
Unkosazana Yvonne Majengwa laye oyisifundi ekolitshini le-NUST uthi lolu kulusuku oluqakatheke kuye njengowesifazana elizweni.
Nxa sikhangela kudala abafazi babengavunyezwa ukuthi beemsebenzini beyenza izinto ezitshiyeneyo ezifana lalezi ezenzakala ngamadoda, but khathesi abafazi sebekwenza khonokhu njalo abanye sebekwazi ukuthi i-Women's Day ngeyani, abanye sebekwazi ama-rights abo.
Uthi impi eyaliwa ngabanye ukukhulula abesifazane ebugqilini isimsiza yena njengowesifazane osesemutsha.
Khathesi abafazi lathi sesilama position emsebenzini aphezulu, sesirepresenta abanye abafazi ephalamende. Njalo ilanga le-Women's Day lilanga lokukhomemoreta ama-rights abesifazane.
Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Time is Now, Rural and Urban Activists Transforming Women's Lives. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Siyabonga Mavis. Ngesikhathi omama emhlabeni jikelele benanza ilanga labo, abesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda. Abesifazana laba batshele uBenedictine Hlapho eJohannesburg ukuthi impilo emazweni sibachiye bephakathi kwembokodo lelitshe.
Nxa ungena enzikini edolobha leJohannesburg, isitalada uNugget ngesinye salezo ezidume kakhulu. Kulesi sitalada akukhathalekile kumbe libalele loba kuphakathi kwamabili, uthole omama abadala labancane bebhunyumunyu bethengisa ucansi ukuze bathole okuyathunjini. Elokishini leHillbrow zihlanyelwe indawo okuthengiswa kuzo ezocansi, kanti ke uthi ma ungena lapho uhle uganywe ngelithi ndeyiphi kumbe sabona mkhaya okuyibufakazi bokuthi abesifazane beZimbabwe bagcwele phambi kulezi ndawo. Umgcinihlalo wenhlanganiso lwamalungelo bomama kwele South Africa eZim Imbokodo, unkosazana Victor Sipatutu, uthi lobu yibufakazi bokuthi impilo isinzima kakhulu kwabesifazane kwele South Africa.
Abesifazane abaningi bahlezi ezindlini, benjalo nje balendleko okumele bazibhadale, bondle lezimuli. Sibathola sebemlasemgwaqweni bethengisa ngemizimba yabo engamathempeli kaNkulunkulu ukuze bathole imadlana. Ngesinye isikhathi kwakuthathwa sengathi bayazithandela, kanti hatshi isimo sokungatholakali komsebenzi baphoqa ukwenza lowo msebenzi. Kuyahela emntwini wesimama ukubona ukuthi into enjani isenzeka. Luhlupho olukhulu kakhulu esibhekane lalo.
Ngeshwa elibi, impumela ikuthi abanye basuka kulezi ndawo sebethwele abantwana abangalaboyise, abanye sebephethwe isifo sengculaza. Azipheleli lapho-ke izanhluphe lezankhathaze zabomama laba. Unkosazana Sibonkosi Ndlovu uthi ungazibona ugula kumbe ugulelwa ingane kulezi nsuku uyabe usukwazi ukuthi uzawukhomba olotshwala. Uthi ufika esibhedlela vele kubhaliwe ukuthi letha isithupha kumbe ipasipoti, kanti ke ithi ingakafiki lezandleni zalowo oyicelayo zehliselekani mhlamba sengathi kulapho ezilinywa khona.
Uyathi ufika uzitshela ukuthi kumbe uyothatha nje amaphilisi e-family planning aphiwa mahala. Uthi ufika lapho banibize amagama kubuhlungu, ikakhulu ma uthe wahlangana nomunye umama. Sithukwa ngabanye omama abafana nathi.
Abangelancwadi esemthethweni zokuba selizweni bathi uthi nxa uhola ubeke eyakho ngale le amapholisa eceleni. Bathi imvama yokuthi ungabanjwa kuzulwa lawe okwamahola kuze kutholakale umuntu ozoza azokuhlawulela imali yesifumbathiso. ngesikhathi komama emhlabeni jikelele bethakazelela lelilanga phansi kwesihloko esithi hashtag press for progress. AbeZimbabwe laba bathi ithemba liyalokhu lifiphala lokuthi linguquko izafika nakubo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abanye bathi ilizwe leZimbabwe likafiki kusibanga sokubuswa ngumuntu owesifazane. Kodwa abanye abesifazane bathi isikhathi sesifikile, udubo olukhona ukuthi abesifazane kabaxhasani okubangela ukuthi bengaphumeleli kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Rita Ndlovu endawonye lokansela wenkaya unkosazana Mpokiseng Sibanda onguye osungula lingqoqo.
Indaba ekhona kubomama, omama akwina kuphumelela. Inhlupho silazo ezinenge kakhulu, omama kulokuncindezela kakhulu okunye kumangalisayo. Sengisitsho ngisho lebukhokhelini umama ulokhu ekhangelelwa phansi. Abantu balokho bengakuzwisisi ukuthi umama laye uyenelisa ukwenza umsebenzi owenziwa ngumuntu ongubaba ngendlela efanayo futhi. Futhi eba ngcono kulendlela enziwa ngubaba. Ngoba umama ungathi uyaqhathanisa sibili sithi ubaba ahole $100, umama ahole $100. Bonke uthi kabahambe laye bayisebenzisa ngokufana endlini. Uzafica kulo mahluko ekababa izafica izafika endlini ingase yo $100 isikubo $80 eka mama izahambi lokho $100 and izasebenza inhlelo zonke zekhaya.
Mama Mandlovu, uyakhuluma lapha umama uMasibandi ukubana omama alixhasani likhanya likhangelelana phansi, yini elingani liyadonselana phansi, kuliqiniso yini lo?
Iqiniso elikhona kambe ukuthi ukhuluma iqiniso entweni zonke lezi ezenzakalayo. Iproblem ekhona ikakhulu nxa sesikhuluma ngezinto zombangazi ukuthi vele singamabandla achiyeneyo. Ibandla lebandla liyabe lilezinto zayo elizenzayo. Ngathi sivumelane esebandla eliyabe lisisho ukuthi ubani ngubani, ubani ngubani. Kodwa kuyesi siba le problem yokuthi thina omama isikhathi esiningi vele kasixhasani. Singaxhasani sinjalo siyasetshenziswa ngobaba ukwenzela ukuthi size sinjani sizondane. Kwesokusiba lokunye futhi ukuthi omama bangakhweza baye phezulu bayakhosa ukuthi bafakwe ngubani. Thina sibafakele laphana sicabangele ukuthi bazasikhokhela thina ngendlela eqondileyo njengabomama. Basazi futhi ukuthi ngazi usesemfakwe laphana kumele ngikhangele emuva lapho engivela khona ukuthi abantu bolaba bangifakile ngubani. Njalo kunesitho esithi khona nxa ngikhuluma mina njengomaNdlovu uRita sithi bomama asisekelela abanye omama, nyabeni sitho uphi umama, nyabeni sitho umama umama njengompokiseni osethole ojoyini, kumbe nyabeni sitho mina ngiselufu. So thina omama siyachiya inzondo, sichiya ukukhangelelana phansi, sichiya ukunyeyana, sichiya ukuthi umeyise omunye umama nxa emi laphana umeyise ngathi veleni izinto azenzayo vele zonke kaziqondanga. Lapho sizaqalisela khona ukuthi kathe singomama sifunayo. Namhla kunjelile ngalabo mama, siyalazi ukuthi vele liqakatheke kangakanani.
Nanto-ke udaba Masibanda, uthini wena ngalokho?
Mina ngithi into engenza ngcono loba kunjalo sokumele kathi sisiqaliseni ukuhlala phansi senzeni imihlangano yethu njengabomama. Sitshelana amaqiniso, sitshelana indlela zokuthi simele siphile njani. Ngoba ngaphandle kokuthi sithile, sitshelana indlela zokuthi asibambisane nini bomama nasisitha sasisivukela. Ayikho indlela esingayenza and sekumele siyime ngezinyawo zethu. Imihlangano yethu yonke siqalise ukufundisana ukuthi njengomama lapho kuma khona umama sekele umama, ungasekele ubaba uzikhohlwe ukuya kuze yisa wena isithunzi sakho kokuqala. Ngoba wena uzibona ungafanelanga lokuthi ungenza olunye ulutho and ungama phambi kwabantu. So wena nxa ungakwanisanga ukuthi uhloniphe omunye umama, lawo futhi asozihloniphe. Qala lawo futhi uzihloniphe, lawo umhloniphe futhi umnike isithunzi. Ungamniki i-dignity yakhe, lawe futhi uzakunika ngokugcweleyo. And kuqakathekile ukuthi omama leli lithuba kumele sikume sime ngezinyawo, sikwenze siqalise ukuthi sixhasane. Ngoba singavele sikhuthe kathi sikhona and omama igephu sesivile ngoba sinike obaba ama-chance. Kathi nalo baba engizabani sithi yena uzakuma phambi kwami, umama engimsola ngimsolani kathi vele.
Mandlovu, sabona behlangano juru labo khuphe kodwa sibonanga ukuthi kwaphelela ngani?
Ngiya ngiyabuyela futhi edabeni lami lelana kanti ukuthi usupho engilubona mina lukhona ngenza umzekeliso ukuthi bengise Harare mina amalanga amabili adlulileyo sishiya launch manifesto yabo mama leyo usupho sihamba singama political parties lapho vele okunemthetho okumele siyenze okungamelanga futhi ukuthi nxa sihlale ukuzele njalo indawo sikhulume ngokuthi kumele kuright ukuthi sikhulume ngokuthi kumele sivotele omunye umama sisuka lapho kuzakhulunywa khonokho abantu sihlaba umkhosi sitshaya izandla sibuyele futhi emaphathinethi sifike thina kule policy yephathi yami lwane kuzwane ule policy yakhe okuye mdt ule policy yakhe yephathi awusoze uphenge ukuthi hhayi mina kusukela namhla sengifika mina for example upresident wami uosenyuke ngithi kangisamvoteli sengivotele omunye umfazi from nowhere.
Lo ke ngunkosazana Rita Ndlovu olwela ilungelo labesifazane obexoxa endawonye lo councilor wenkayi unkosikazi Mpokiseng Sibanda. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala ubona ngobudlelwano belemelika lamazwe omhlaba. U-Secretary of State Rex Tillerson usegcizelele ukuzinikela kwelizwe lakhe ebuncindiseleni ukuthuthukiswa kwamazwe awezwekazi le-Afrika emizameni yokubhula umlilo odalwe yokulahla umlomo okuke kwenziwa ngumongameli Donald Trump lapho ekhuluma ngezwekazi le-Afrika. Lamhlanje bekuyisiphithiphithi kusenziwa imikhosi emazweni womhlaba wokunanza usuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yabesifazane ele International Women's Day. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uhambo lomphathintambo wobudlelwano veRussia lamanye amazwe omhlaba luveza ukuba ubudlelwano beZimbabwe leRussia bulakho ukuqiniswa ikakhulu emsebenzini wokusungulwa kwamabhizimusi kodwa kusetshenziswa indlela zakweleRussia ngakho ke kumele eleZimbabwe liqaphele. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Umnumzana Sergey Lavrov wakwele Russia useZimbabwe okwamanje kuhambo lwakhe lokwethekela amazwe awezwekazi le-Afrika lapho asahlangene lomongameli Emmerson Mnangagwa nomunye wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe namazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo. Ekhuluma lentatheli izindaba umnumzana Lavrov uthe ilizwe lakhe galilani lokuthi ngubani obusayo kodwa liqakathekisa ukuqhuba ibhizimusi leZimbabwe. EleRussia libikwa libhekise amehle emsebenzini wezokwemba kodwa abaningi bakhala ngendlela izivumelwano lezi ezenziwa ngazo kungela kucaca. Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ilizwe leZimbabwe kumele licace ukuthi lifunani nxa lizaqinisa ubudlelwane leRussia lona ayathi lingenza linjongo ukuzohuquluza inotho kuphela okungasoze kuncede ilizwe.
Lokhu sengizela ukuthi uPresident Mnangagwa usebambane lamakhiwa avele ezi abalemali asomakhiwa hodwa ngabantu nje abalemali abaningi bakhona bengamakhiwa abavela e-Europe ngale sikhangele kakhulu iRussia. Lokhu sengizela ukuthi uPresident Mnangagwa usefuna ukuthi ethathe inotho yethu ezandleni zamakhiwa ngoba siyakubona amakhiwa la ingabuya lapha njengama-Russians akasoze ebuye lapha ezwa kwama-factory asoze ebuye lapha efaka izimali ebafanele abayembayo igolide emagodini amancane laphana esiwathi ngamakorokozi lethi izimali lezi bezovula inkalakata zamamayini bebuthe inotethi njengasakubona kusenziwa emarangi.
Ukuza kukalavrok elizweni leZimbabwe ngokwakuqala selokho uhulumende kaMnangagwa wathatha umbuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthe ukuza kukalavrok kungadala ingozi yokuthi iZimbabwe ishiyane lokuqakathekisa ukulondolozwa kwamalungelo abantu iqakathekisa ezamabhizimusi.
Inguquko ingaba khona njengoba sesibonile ozithi ngumongameli waleli laseZimbabwe ehlangana nomongameli waseRussia bekhuluma ngendaba zamabhizimusi kodwa into eqakathekile ongamelanga siyikhohlwe lapha ngeyokuthi ukuze ubudlelwane lobo bube buhle njalo buhambe njalo thina abantwana baseZimbabwe Zimbabwe sikuthakazelele. Siyabe kuyabe kumele kuqale kulungiswe indaba ezikhona ezifana ezihambelana nezama human rights lezi ezingakabi khona nje ngase ezingakabi khona egcekeni kuleli laseZimbabwe. So kuyabe kumele kuqakathekile nje ukuthi ubudlelwane lobo ukuze kube khona kuhambe kuye phambili kuyabe kumele beqale belungise lezi izinto okumele ziqale zilungiswe ukwenzela ukuthi lathi sibe nethemba.
Uhambo lakhe lolu uRavlov yethekelele eMozambique eZimbabwe ekhangelele ukuya eAngola Namibia laseEthiopia kuhambo lwakhe lokubonakala njengendlela yokufuna ukuhuga amazwe asezwekazi leAfrika nokuqinisa ukusebenzana kwamabhizimusi lelizwe lakhe. Mina isithu sebenzi ngiseHarare nguGibson Pepe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz. Amazwe omhlaba lokho eqhubekela phambili esola ingqabanqoza isebandleni leMDCT esithi kumele ilungisiswe ngokuphangisa ngoba ilakho ukuphazamisa ukhetho oluzenziwa lonyaka lapho abantu abedlula izigidi ezinhlanu asebebhalisele ukuvota. UAnastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Lamhlanje kobulawayo ebulawayo art gallery inkokheli ye-European Union, iBritain, iPortugal, iNetherlands leRomania basole kakhulu udlakela olusebandleni leMDCT lakwamanye amabandla ezombusazwe bethi aluqondanga. Iningi labantu lithi lolu dlakela lwavele lwaqala kusukela ngomnyaka ka-2005 kodwa lusuke lwaqansa ngokugula langokubhubha kobe ngumongameli waleli bandla umoyi umnumzana Richard Tswangirai ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Ingcitshi kwezembali umnumzana Phathisa Nyathi uthi kweleZimbabwe udlakela yinto evamileyo ayimangalisi njalo ku-MDCT lukhanya luqhubeka ngoba kubangwa ubukhosi ethi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngomunye owahlanyela lolu dlakela.
Hayi, lokhu akusimangalisa, vele kuhlala kukhona. Nxa kukhulunywa ngepolitics sesiya kwi-election uyakwazi lokunye okuyabe kukhona ludlakela. Akukho vele kukhona kanti kuyaqala yini na? Angithi vele iminyaka yonke sihlangana nabo. Angithi sibile nje bedlala uMgabe usezama ukudlala iCameroon usamabona. Nakanje angithi laye kuye bekumnandi esesengane esayi-child violence esawe.
UKhansila Malandu Ncube weMDCT uthi sekuthunyelwe umlamlankunzi ukuthi azebona ukuthi bangakhulumisana kanjani njalo ozafumana elecala uzajeziswa ngokuxotshwa ebandleni.
Njengoba likwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo and ngifuna ukwenza kube mhlophe ukuthi laba abantu abenza ubudlwangudlwangu ngabasomalunga ebandla lethu kunobufakazi ukuthi babethunywe ngesiphathamandla zebandla. So ngolwesihlanu kumbe ngomgqibelo khonapho siyahlangana njengokuthungamela ukubana sithathe inyathelo yokuthi sichayisise lolu daba njalo le-national office yethu isithumele lwabamuthi ngu-abhita ngesikhiwa ukuthi aluhluze udaba lolu ukuze sibonte ngobana baphathekileyo and sithanda ukwazisa uzulu ukubana lo ophatheke udlakela lolu siza kumjezisa okokuqala ngokumkhipha ebandleni okwesibili ngokumzenda ove emapholiseni ukuze ajeziswe.
Elinye njalo ilunga le-MDCT kobulawayo uHeleni Mpofu usole kakhulu udlakela olukubandla lakhe ethi lubangelwa ngabantu abangasibe bandla lakhe.
Umsindo avela awufunakali, umsindo asiwa ama-political parties.
but kufuze kube lama-leaders abambanisa abantu ukwenza ukuthi abantu ontanga bengawile violence, but nxa abadala beyibo abakhwezela i-violence abantwana labo bebefuna utshwala ukuthi benathi. So thina njengabadala kufuze sihlalisane phansi ukwenzela ukuthi kungabi lodlakelwa, ngoba i-ZANU-PF singenele phakathi komsindo abantu abayenza i-violence asobe-MDP.
Udlakela olubhekiswe kuNkosazana Thokozani Khuphe selusolwe umhlaba jikelele. Iningi lithi akukho okubangwayo ngaphandle kokuthi amanye amalunga ebandla lakhe awafuni kulandela isisekelo sombuso, ngoba uma silandelwa nguye obemele akhokhele, njalo umhlangano weCongress yiwo omele uMkhuphe esihlalweni. Abanye njalo ngabasola ukufakwa kwabasekeli bakhe ababili ngemva kwesisekelo, bethi ngabe bengafakwanga bekungeke kwaba lengxabangxoza esikhona manje. Abantu abaningi bathethe ithuba lokunanzwa kwelanga labesifazana emhlabeni jikelele ngokutshayela ihlombe uMkhuphe, bemkhuthaza ukuthi enganyampi inhliziyo ngokwenzakala kuye okwamanje, ngoba ukuhlukuluzwa kwakhe kubuyisela muva umzabalazo wokuhlomisa abesifazana. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Umqondisi wenhlanganiso ye-United States Agency for International Development, uMnumzana Mark Green, loPenny Mordaunt unobhala wohlangothi lukahulumende waseBrithani olubona ngokuthuthukiswa kwamazwe atshiyeneyo, sebesungule umncintiswano wokulwisana lokuhlupha uzulu obizwa ngokuthi i-Humanitarian Grand Challenge, olesihloko esithi Creating Hope in Conflict. Uhlelo lolu lukhuthaza abantu ukuthi baveze imicabango yabo yokuhlenga labo ababhekane lenhlupho, ikakhulu okulempi zomvukela. Sokubekwe eceleni izigidi ezilijumi lanhlanu zamadola $15 million yokukhanga abantu ukuthi baveze imicabango yabo ekhaliphileyo ngokulwisana lalokho okubhekwe yilabo abalenhlupho ezingapheliyo. Amakhampani azimele wodwa labantu bakhuthazwa ukuthi bethule bakucabangayo okungenza ukuthi kube lobubelo phakathi kwabantu abadinga amanzi, kulabo abangalamlilo kagetsi, lalabo abangalamaphilisi lokunye okuziphilisa. Umncintiswano we-Humanitarian Grand Challenge ukhangelelwe ukuthi uzaba inkundla yokudlelana phakathi kukaZulu, amakampani azimele wodwa lenhlangothi zabohulumende abatshiyeneyo. Abantu abaphose befike izigidi ezilikhulu lamajumi amane, 136 million, babhekane lohlupho olumangalisayo endaweni ezitshiyeneyo. Abangena kuhlelo lolu baphiwa imali edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamajumi amahlanu amadola, $250,000. Okwamanje abantu abedlula amakhulu amane sebethole imali le yokwenza inhlelo zokunceda labo abahluphekileyo.
Lolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende weMelika. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk, uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama, lapho esixoxa khona ngokunanzwa kwemisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele ngosuku lwe-International Women's Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012462168. Ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani, wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ele Zimbabwe limanyene la mazwe womhlaba jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabesifazane ilanga elithiwa lona i-International Women's Day. Abesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa bathi inhlupho zabo ziqhubeka zisanda njalo impilo emazweni sibachiye bephakathi kwembokodo lelitshe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.